izinto ezinto zomnotho welizwe lezi okukhulunywa ngazo thina sithi izinto ezithathiswe abantu abathile abalimaza ilizwe abanganelisi ukuthi bakhokhele kade yikho kwenza ukuthi kube lezi zinto-ke zomnotho welizwe. Kodwa engikwaziyo mina izinto-ke kaziphumi ngokuthi abantu bayengiphigala bahlabela. Kaziphumi ekuthini kulabantu abarekhodiweyo baphume ku-TV besithi kaziyende, baphume kumarediyo besithi kaziyende. Kumele abantu batshintshe ukwenza kwabo. Kufana lenyanga ma iphuma ebusuku, impungushe zayikonkoda, iyahamba ize yetshona ingamanga. Le ndaba yama-sightings injalo, ukuhlabela, ukukhuluma okwenzani, kakuyenzi ahambe. Kodwa ukukhipha ama-sightings ukuthi abantu bahlonise ilungelo loluntu, abantwana beZimbabwe baphiliswe ngendlela eqondileyo. Sizawubona nje ama-sightings awukhulunywa ngawo. Encikilika ke lowongqoqwane phela hhayi sokwamagala hhathi nje okokuwathothoza ke kumathelevishini nakumaredini.
Baba Gawule, naso uyakhuluma uNdlovu uthi ihloniphani amalungelo njengezanu izitsha eziso zizasuswa.
Into engithanda ukuthi ngiyitsho lapha yikuthi indaba yama-function indaba ebuhlungu kakhulu kuZulu ebantwini kodwa magazi abantu abangaphansi. Ama-functions ala nabantu awathagethe abantu abaphezulu ngale abawezwa vele abaphezulu abathinta indawo abantu abaphezulu. Ama-functions alimaza ilizwe, alimaza umkoloni welizwe. Yala ama-functions lawa alethwa yindaba yamathiwa lana zangaphatheki kuhle yindaba esathatha ngayo umhlaba. Yinto kuliqiniso khona okumele sikulandele. Nxa singakhuluma ngokuthi ilungelo loluntu, ilungelo loluntu inkomo, asibuyeleni emuva sikhangeleni kusukela 1980 to 1982 khona ngalo ukuthi umonakalo wabamkhulu wayenzakalayo ubani wabazihlupha ngakho. Akula nto enkulu njengayinaleni eyenzakalayo isikhathi esingayesabekayo emhlabeni wonke ejikeleni. Kodwa wathulwa umntu wayeshaya ingilosi yabo khona ngale bemgadi inqola yamabhiza esiya khona ngalo kube Britain ukuthi ngenxa yokuthi umhlabathi wabo wabe lawo okwabo wabe ngala ndaba lezinto zonke lezi inkomo kubuhlungu ngoba the ordinary citizens are suffering. They suffer with sufficient ngama-functions. Ama-functions la mari njengomthakathi usikhathani mhla ixotha ezulwini. I-opposition is always writing of indaba yama-functions ukuthi bayabhenefitha ukuthi kuyehlulekisa uhulumende. Ama-functions ayehlulekisa uhulumende. Nxa uhulumende ehlulekisa ama-functions then kuwona kusebenza ama-elections kulethi yakampena ngakho khonokho uhulumende wehlulekile, uhulumende wehlulekile sebesitsho njalo yingoma yabo.
Baba Ndlovu, kuthiwa lidla ngama-sanctions njenge-MDC, ludlawu lwenu lokudinga usekelo kukhetho.
Ama-sanctions mabi kasiwafuni, yena lawa ama-sanctions esiwafakwe ezawethesa libandla leZANU-PF abantwana beZimbabwe. Bona bakhuluma ngama-sanctions abawethesa ngamazwe aphesheya. Thina njengabantwana beZimbabwe ama-sanctions esiwethesiweyo siwethese ngohulumende kamnankagwa, uhulumende webandla leZANU-PF lempelo umkhwenyana uDawula kilo. Yiwo ama-sanctions asihlupha yena lawo, yikho kwenza sehluleke ukuthi siphile impilo engcono ngenxa yama-sanctions nalawo esiwetheswayo. Ukuthi ungakhuluma uthole lokho sekumele ubote, sekumele utshaywe, sekumele wenze lokhu lalokuyana, abantwana bayahlupheka nezakhamizi ziyahlupheka kakufisheki ngama-sanctions nalawo esiwethesa iZANU-PF hathi awe-America. Sinangelela ukuthi ikhathi se-Rhodesia uSmith wetheswa ama-sanctions kodwa i-economy ye-Rhodesia was one of the best. Sama-minerals somhlaba somuhle silakho konke kodwa ama-sanctions amakhulu esilawo ibuhlukuluza ke abantwana beZimbabwe. Yiwo ama-sanctions okumele sikhulume ngawo. Kathi okusehlulayo ukuthi silungise i-economy yethale ngama-sanctions kuyini. Okusehlulayo ukuthi-ke singahlukumezi abantwana beZimbabwe sikhale ngama-sanctions kuyini. Kasizinukeni amakhwapha.
Abafaka izijeziso lezi Baba Gawule bathi zizasuswa nxa uhulumende ethe wahlonipha amalungelo, walwisa inkohlakalo njalo labantwana beZimbabwe bakhululeka njengokutsho kukaNdlovu. Uthini ngalokho?
Mina njalo ukuthi ngilibuze izihloko zami ezithandekayo namhlanje ngaleli langa lanamhlanje. Kanti ngicela ukubuza ukuthi kanti ilungelo loluntu lelo liqalisele ukukhangelwa yini ngathi. Ngesikhathi kalokho umvukazo kanti indaba bethu bengavumi ukuthi kwakuyikuphambanisa kwelungelo loluntu okwakusenzakala khonokwana. Kanti bona amazwe la ayenzani ngakhonapho. Amazwe nalayo nalahlupha e-Britain nabo-America abayiyo afuna ukusibusa lokhu kuyayani njalo kube kugcekeni kakhulu manje. Amathiwa la vele kakho ngayinto azondile. Umhlabathi awuthi kathi namhlanje ungabarisela umhlabathi wawo wonke kathi ungabona into zonke zikabe zisuthile ama-sanctions lana wonke akula ama-sanctions lapho ukuthi ilungelo loluntu akula lizwe lokuthula njenge lizwe lezimbabwe akuthi ama-sanctions ngawani ahambe ama-sanctions la asho akufuna asisafisa abantu abangalalutho